wathi kubana ke sibe le oversight ye-executive okuyiyo uhulumende ukubana sibe kwazi kubana kuhamba njani abantu basebenza njani imonitha indaba ze-corruption le ndaba yokulungiswa kwemithetho lokunye okunene. So laba ngabantu abazabe bekukhangela ama-specific issues ukwenzela ukuthi isizukulwane zeZimbabwe zibe kwazi ukubana uhulumende uhambisa njani ezindaweni ezitshiyeneyo, sikhangela indaba ze-health, sikhangela indaba ze-finance, indaba ze-education, indaba zabatsha nezinye ke ezitshiyeneyo.
Kutshiyane njani le shadow cabinet lokho elikwenzile?
Lapha ngabantu esibathi iparlament yethu, kubantu abasimele edala eparlamente. I-cabinet sizayazisa abantu ngesikhathi esifaneleyo. I-cabinet ayibi labantu bephalamente kuphela, kuyabi labanye ke abamela ke izihlangano ezitshiyeneyo, kulabanye abangasivela kuzingcitshi ezitshiyeneyo, izikhwicamfundo ezitshiyeneyo. Ngenxa yokubana ke laba yibabazancedisa ukuphakenezenjamisa okwamanje laba sihaba ngabantu abayibamsebenzi ongokufuna ipalamente. Nxa sesiyenza i-cabinet esizasebenza ngayo kugavena ku-2023, leyo izayaziswa abantu lohlangothi lonke lwabantu jikelele.
Siyazi sitshona sibona abanye belichothoza besithi kali lama-structures. Ungathanda ukuthini ebantwini labo?
Ibandla lethu selisaka leli lizwe lonke sesakhuluma ukubana thina siyibandla elitsha, njalo ke sizalusizsiya phambili ngesikhathi esifaneleyo. Kodwa ke inhlanganiso iyakhula ngendlela emangalisayo, bathe sisesipinge ekugcineni kweZimbabwe in-eastern side esilabantu bozane-1000 abaqoqanayo ukuze umhlangano ephambili. Abantu sizayazisa ngenxa yokubana siyazi kubantu abantu esidila labo abantu abanjani. Kodwa-ke umhlangano wethu uyaqina uyakheka, njengokuba ngikhuluma ukuthi ukubana sizabona-ke ngezithombe lamavidiyo azaphuma ukubana isipinge ngapha kume njani, njalo futhi ngokuye esizakwenza kubhayelektini elibuyayo elikhona mhlaka-23 July ngapha kuwa-16 esipinge wethu.